Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 14 kuMpandula 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa abamanye bamanyane lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni yeNational Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe.
I stand before you as a fellow African to express my regret and to apologize for what has happened in our country.
Abakade besemkhosini womthandazo wokuvalelisana loMnumzana Robert Mugabe bahoza uMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ngodlakela oluselizweni lakhe lokuchasana ngobuzwe okwenze waphambuka emazwini akhe enduduzo waxolisa. Ngemva kombuthano omkhulu womthandazo wanamhlanje wokuvalelisa uMnumzana Mugabe, imuli yakhe isizaphiwa ke umzimba wakhe bahambe lawo ekhaya lapho abadabuka khona ukuzwimba kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye nizozizwa kuwona lo umsakazo. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa bamanyene lomnye wabo uMongameli Emmerson Mnangagwa lozulu weZimbabwe enkundleni yeNational Sports Stadium ukuvalelisana lomuye wayengumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe obhobhelekwe leSingapore ngolwesihlanu lweviki edluleyo. Sizalethulela lolu udaba ngokugcweleyo. Kusenjalo ke abantu abakade besembuthanweni wanamhlanje enkundleni yeNational Sports Stadium eHarare eyokuvalelisa uMnumzana Mugabe bathi kunengi okungafundwa inkokheli yeZimbabwe ekhona manje ngempilo yowayengumongameli welizwe, amaphutha akhe lalapho enza kuhle khona. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekugidwa kuhlatshelwa abanye betshaya ukhwelo enkundleni National Sports Stadium eHarare kukhunjulwa umuyi uMnumzana Robert Mugabe obhibhele kwele Singapore ngeviki edluleyo. Inkokheli zakwamanye amazwe abake baba ngabakhokheli kanye labahlonitshwa abakade besembuthaneni wanamhla bancome kakhulu uMnumzana Robert Mugabe, bemchaza njengendoda eyamela amalungelo abantu hatshi abeZimbabwe kuphela kodwa labezwekazi lonke le-Afrika. AbeZimbabwe bamncoma ngohlelo lwakhe lokuthi umuntu wonke afinyelele imfundo lapho ilizwe lisanda kuthola uzibuse, kodwa abamsolayo bathi wabhidliza umnotho welizwe. Lokhu abaningi bathi kumele kube yisifundo kulabo abasembusweni ukuthi bangalandela amaphutha awenzayo uMugabe. Omunye wabagcizelele kulokhu unobhala jikelele webandla le-MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uMnumzana Nixon Nyikatsino yena othe amaphutha kaMugabe kumele abe yisibonelo kunkokheli.
Lokhu engikubona ukuthi ebengumuntu vele owancida ukuthi sifike lapho sesikhona, kodwa ngesinye isikhathi wasilahlisa njengomthungameli welizwe lethu. So sibona ukuthi kuyafana, kufanele vele simufake emangcwabeni njengomuntu oyihero, because nguye wayakhe into yankona, so kufanele ekhona. Aloko vele iqiniso and siyakwazi sonke ukuthi ngoko wayenzayo, kodwa kufanele simzwele njengomuntu osefile. Awusozo kufanele ukuthi uthethise umuntu osefileyo, kodwa into le iqiniso vele wayenza njani.
Lokhu kusekele ngumnumzana Tafaso Chikandiwa isakamuzi seHarare na othi inhlelo ezasungulwa nguMugabe ezinhle ezinye ngokwabiwa kutsha komhlabathi owaqala ungumqondo omuhle kodwa wasela isiphatho esidle wagcina ungenisa ilizwe enkingeni kwezenotho lakwesombusazwe.
Sesikhangela iy'nkokeli lezi sezisele, sesizokhuluma ngempilo kaMugabe, sizokhuluma siphatha, siqalisa ukuthi sikhangele from i-ground sibuye sikhangele kulezo ezomhlabathi, laphathela khona umhlabathi abelungu sikukhangela ukuthi lezo zomhlabathi kwabelungu ukuthi sikhangela inkokhelo zesisele meze kusikhangisele ukuthi lezo ezomhlabathi ziyasinika inguquko okutshengisela ukuthi umhlabathi lo sawuthatha.
Omunye wahlukunyezwa umgabe kuhlelo lweOccupy Africa Unity Square iTaifa Mara owanyamalayo umnumzana Steven Sibanda uthe yena uyamxolela umgabe.
Umgabe ube ngumuntu ade esincindezela internal njengezalwane zaseZimbabwe. Ikakhulu mina ngikhala kakhulu bana umdala lo ngazange ngiphathe kuhle saphila. Kodwa njengomuntu osedlule njengomuntu osesishile kumele sikhale lemuli yakhe, kumele sihloniphe esakufundiswa i-culture yethu bana kumele sihloniphe ababhubhileyo. So ukhala kusho ukuthi ube ngumuntu omuhlatshi, sikhala njengomuntu oselahlekelwe i-family person.
Kodwa esinye sakamusi eHarare umnumzana Chris Sibanda uthe ujabulela kakhulu ngendlela umgabe avaleliswe ngayo namhlanje esithi lokhu kuyisibonelo somsebenzi omkhulu awenzayo.
Singathi into eqakathekileyo, into ebongekayo kakhulu, sikhangelele ukuthi sikhangele ukuthi umgabe wayenzani elizweni okwanisa ukuimprova i-education yabantu beZimbabwe. Kungabe owacina kwenzakala ngemuva kumbe wacina kwenzakala kwi-economy kungathabisanga abantu abaningi. Kodwa siyakubonga ukuthi i-government ikwanisile ukuncedisa ekuthi umgabe ehambe kuhle kumbe nengcwatshe ngendlela eqakathekileyo kumbe ebongekayo.
Enkundleni ye-National Sports Stadium bekungela abantu abaningi kangako, lowa nje bekulanga lokugcina ukuba uZulu avalisane lomuyi. Kunjalo nje uhulumende wazise uZulu ukuthi uhlelo lwanamhlanje ngolokugcina lokuncisa uZulu wonke jikelele edolobheni leHarare. Umabhalane ogatsha lokuthulwa kwembiko kahulumende umnumzana Nick Mangwana utshele intatheli izindaba ukuba isidumbu somufi sesinikezwe abemuli yakomgabe kuze kuphele ukwakhiwa kwenkalakatha yethuna endaweni ebekwa amaqhawe e-National Hero Zeka eHarare.
Akusela imfa loba okunye esikwenzayo kuqala kusasa. Ngiyazi ukuba kuzahlanganwa kozimba, kodwa impela viki akusela okunye esizakwenza.
UMangwana ubike ukuba kusasa imuli izaba lowa umkhosi wemuli kusekhaya lapho adabuka khona kozimba, kuthi ithuna lingaphela wakhiwa imuli izamngcwaba emkhosini ozaba lezihlobo zodwa ongagoqeli uZulu wonke. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Silokhu sikudaba lunye, izizalwane zeZimbabwe ziveza imbono ehlukeneyo ngesililo langokubekwa kukamnumzana Mgabe. Esibikwa sizathatha inyanga yonke elizweni elibhekane lenkinga zomumo womnotho osubhazalele phansi abantu bengenelisi khona ukunakekela imuli ngeholo abalitholayo elincane. Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imibiko ethi isililo sikaMgabe sizaqhubeka okwenyanga yonke aze angcwatshwe esayakhelwa ithuna elimangalisayo elifana lendlu yakhe eye Blue Roof imangalise abasemhlubulweni weMandebeleni besithi lokhu yikudlalisa imali okumele isetshenziswe enhlelweni zokuthuthukisa ilizwe. Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Ndodana Moyo uthi indleko yesililo sikaMgabe yikudlalisa imali yesizwe.
Into kaMgabele ingasihluphi kakhulu njengabantu beZimbabwe. Usihluphe 39 years ephila egula afe lokho esihlupha eZimbabwe kasilani lokungcwatshwa kukaMgabe, kayisiyo priority yethu. Ipriority yethu ngamagetsi, imisebenzi, imithi ezibhedlela. Lokho ukuthi yena kumele alungiselwe indawo especially asikusekeli njengabantu beZimbabwe sithi kubi kakhulu.
Unkosikazi kwanele nyathi isakhamuzi sakobulawayo uthi indlela uhulumende aphathe ngayo isililo sikaMgabe ayiqhakathekanga, bona bakhalela ukuba ilizwe livuke achiye elichaphazile.
Angilawo nje amaningi ngokufa kwalobaba lo. Ubaba lo usishiyele ubunzima lamanje siyahlupheka, labantu abethu bayahlupheka. Konke nje kusesenzima, abazulu bethu siyazi ukuthi future yabo ikuphi.
Unobhala jikelele weqembu elilwela ilungelo loluntu ele ibhethu likaZulu umnumzana Mbusofuzwayo uthi indlela uhulumende aphatha ngayo isililo sikaMgabe ayimangalisi.
Abakwenzayo ngomgabe ukuthi bemnike i-special place entabeni le abathi iGomorinoyera elakumgabe akusimangalisi kodwa okudanisayo ukuthi umgabe lo bamnike ikhefu lokuthi be ngumuntu ongamyamangalisa phezu kwesigasi enzayo sokubulala abantu kanti esokuthi akanikeze ispecial place umbuzo ukuthi lapho abantu ababulalayo ubona kuthiwani ngabo
olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi umgabe uhluphe esaphila lalapho esechonile lokhe ehlupha
umgabe vele ngumuntu ohluphe esaphila sefuna ukuhlupha lalapha esefile ungakhangela ukudinga indawo yakhe eqakathekile ukuthi angcwatshwe khona sedinga indawo lapho azakhonzwa khona njengaze ngoba vele ungakhangela ubesezwa njengonkulunkulu walapha emhlabeni ngabantu bezalo
isikhulumi sebandla le-MDC wobulawayo umnumzana Swithen Chirodza uthi sekudlaliswa imali yesizwe ngendlela asebephatha ngayo lesi sililo
siyakubona phela ukuthi yonke imisebenzi eyenziwa yimuli yakomgabe ithatha imali kuZulu bekuzaba mnandi aluba umuyi wayengumuntu othandekayo manje siyakwazi sonke ukuthi umuntu wayengumuntu ozondwa ngabantu
kodwa ilunga lebandla lezanu PF kobulawayo umnumzana Blessed Chitanire uthi bona balahlekelwe kakhulu njengebandla
ngizwa ubuhlungu ngokulahlekelwa ayenze khona kuleli lizwe
iZimbabwe lomhlaba jikelele baqhubekela phambili bekhalela imuli yomufi njalo amazwi enduduzo lokhe esiza esuka kwabamanye amazwe kodwa umbuthano wanamhlanje obusenkundleni eNational Sports Stadium yiwo okugcina ukuvalelisana lomgabe abadala bemuli babikwa beyibo asebeza phawula ilanga lomngcwabo umgabe ubhubhe eseleminyaka engamachumi ayisificamunwemunye lanhlanu 95 ukhangelele ukubekwa eNational Heroes Acre eHarare ngemva kokwakhelwa ingcwaba elihlukile kulamanye akhona emathuneni amaqhawe okukhangelelwe ukuthatha inyanga yonke ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Okwamanje sesilethulela okwenzakala enkundleni yeNational Sports Stadium ukuvalelisa umnumzana Mgabe lamhlanje udaba silethulelwa intathe zindaba yethu Mavis Gama
Esethula umbiko wakhe emkhosini wanamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ubonge kakhulu amazwe awenhlanganiso yeSADC ngokuzahlanganela labo esililweni sowaye ngumongameli welizwe wathembisa bemuli yakomgabe ukuba yena lohulumende wakhe abasoke babalahla ezobanakekela wahle wathatha lelo thuba lokubonga njalo inhlanganiso yeSADC ngenyathelo elilithetheyo lokukhetha umhlaka 25 imfumfu njengosuku lokukhankasela ukususwa kwezijeziso zomnotho ezabekelwa eZimbabwe ngamazwe angentshonalanga agoqela eMelika la kumanyano we-European Union.
May the world honor the late comrade Mugabe.
Umhlaba mawuhloniphe umuyi ngokuzisusa lezi zijeziso zomnotho. Sithi thina zisuseni lezo zijeziso khona manje ilizwe lithuthuke.
Not deserve them.
Isidumbu somufi sibikwa sizanikezwa abemuli ngemva komkhosi wanamhlanje abaveze ukuba sizosiwa kozimba lapho umgabe adabuka khona andubana azobekwa endaweni ebekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Acre ngemva kokwakhiwa kwethuna lomhlobo waphezulu imosolium okungumsebenzi ongathatha inyanga yonke ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Richard Mahomba uthi kuhle ukuthi akhelwe indlu yakhe yokuphumula ehlukene labanye eHeroes Acre.
Linyathela elihle ekade likhangelelwe ngabantu baseZimbabwe abaningi ukuthi umongameli wethu osesijile lo uRobert Mugabe ukuthi uyolala lapho kulele khona amanye amaqhawe.
Enye njalo ingcwethi umnumzana Mlindelwa Mancitshana upha umbono wakhe kwezokungcwatshwa kukamuyi uMugabe.
Loku kuyatshengisa sobala ukuthi umgabe uhambe ethukuthele, umgabe uhambe engaxolanga, umgabe ulokhu ebambe isikhwili salabo abamhluthunela intambo zakhe zombuso. Ngalokhu watshiya ejele abemuli yakhe ukuthi bamgcine njani, bamgcine ngayiphi indlela. So abemuli lapha kukhanya lokhu bedlala umacatshelana, abafuna ukuphuma egcekeni ukuthi betsho ukuthi hayi thina ukuthi uhulumende yangenele kulokhu. Satshela ukuthi akukho kunjalo.
Kusenjalo uZulu obekulomkhosi uveze ukungajabuleli umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wabanga umsindo emhoza okwenze engazwakali kuhle lapho esethula umbiko wakhe wenduduzo kwamfuqa ukuba axolise phezu kwezehlakalo zodlakela oluqondiswe kuzizalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika eziselizweni lakhe.
This has led, as I can hear you are responding to,
lokhu kubangele imfa yabantu abambalwa lapho izizalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa. Ngaphambi kwenu njengomunye wezizalwane zakwele Africa kutshengisa ukuzisola kwami kanye lokuxolisa kulokhu okuthe kwenzakala elizweni lakithi.
Unobhala wogatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ubonge inyathelo elithethwe nguRamaphosa lokuxolisa kuzulu weZimbabwe le-Afrika jikelele lanxa ethi ubengakulindele.
Udaba lodlakela belungekho engqondweni yami ekuqaleni lapho siyakwethula umbiko wami, kodwa kuthe sekulaphayana ngifisa ukuthi uzexolisa wakwenza lokhu. Kuyangijabulisa indlela aziphathe ngayo lapho izulu etshengisa ukuthukuthela kwami.
Enye yenkokheli eze emkhosini wanamhlanje wokuvalelisana lo mgabe abavelele kwamanye amazwe bagoqela umnumzana Kenneth Kaunda owake waba ngumongameli weleZambia, owake wakhokhela ele Namibia umnumzana Sam Nioma, owake wakhokhela ele Botswana umnumzana Festus Muhaye, owake wakhokhela ele South Africa umnumzana Jacob Zuma, owake wakhokhela ele Ghana umnumzana Jerry Rawlings, umongameli Uhuru Kenyatta wele Kenya, oweZambia okwamanje umongameli Edgar Lungu labanye. Bekulamaqembu amakhwaya akade elibazuzulu ngesikhathi somkhosi wanamhlanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukusenjalo, iningi lezakhamizi zeMathebeleland South zithi ngeke zaxolela umufi umnumzana Mgabe lanxa esetshonile, zisithi zalahlekelwa izihlobo kabuhlungu ngesikhathi segugurawundi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zeWilonga zithi zilokhu zisebuhlungwini ngodaba lombhuqazi wegugurawundi wakhutshwa ngesikhathi ilizwe lisanda ukuthola uzibuse, lapho kucatshangelwa ukuthi kwabulawa abantu abafika izigidi ezingamathumi amabili. Lanxa umufi umnumzana Mgabe wathi okwenzakalayo ngaleso sikhathi kwaye kukuphambana kwengqondo nje, uze waya kogoqonyawo engaxolisanga ngalesi sehlakalo. Umnumzana Alec Ndlovu westezi lapho kubikwa kwabulawa khona abantu abaningi ngesikhathi segugurawundi uthi babele themba lokuthi sokuzalunga ngesikhathi bethatha uzibuse kanti kababuzanga elangeni.
Sajabulela independence, kodwa kwalandelayo kwaba lucuku, kwaba ludlame, kwaba yikubulawa kwabantu, kwaba yikunyamalala kwabantu. Igugurawundi yinto esimkhumbula ngayo, kanti ngaphandle kwalokho simkhumbula ngokubhidliza umnotho welizwe. Ye, inkosi yenzile intando yayo, kodwa ke lubaba imbali yakhe ibimbi kakhulu, ibingcole kakhulu.
Unkosazana Bethe Ndlovu ngesinye njalo isakhamuzi sestezi uthi wazibonela ngawakhe ucuku olwaqhutshwa ngumnumzana Mgabe ngaleso sikhathi.
Wabulala abaningi umuntu lo, ithethe egqibela abantu bephila esitezi ngapha esikalini eShowa, abanye bathathe basusa ngabakide sebabulalela eBhalakwe. Hayi, kalale kanandi ungcono yena ukuyendlalele ngabantu bonke labo.
Umnumzana Nicholas Band esinye njalo isakhamuzi sestezi udube lesifiso sokubona Mgabe emiswa phambi kwekomishini yokukhumisana umlotha, ajo ukuthi kungani waqhuba lo mbhuqazwe kwegugurawundi.
Khathesi sizwa kuthiwa kule khomishini ebuyayo besicabangela ukuthi uzakuba khona ukwenzela ukuthi aphendule zonke iziga lezazenzayo. Besithi umbe phela uzawuthi athi ehamba esesiphe impendulo yesizathu esamenza wenza ulunya olungaka. Oh, siyamzwela, kodwa ke uza kubona phambili ulelena lobuqhawe bakhe loba evele ebufundele ukubana aze siqeda thina amaNdebele.
Othakula umsizigumbo uthi umgabe uthi yehlanele imbali yodlakela osekudale ukuthi lalabo abamhluthunela umbuso basebenzise indlela efanayo ukwalela esihlalweni.
Hayi, abantu bezobethwa ngumoya. Kungayisikho nje ukuthi khona isintu sethu siyala ukuthi khona sijabulele ukuthona komuntu, kodwa kungabe kubuhlungu kwabemuli, kodwa hhayi njengelizwe thina hayi sisiphumule kodwa uthiye esihlanyele inhlanyelo embi kakhulu bathi udwayi ufa lensiba zakhe kodwa lo udwayi lo uthiye ezinisiba zakhe wazishiya ezinye zenungu ezisihlaba kakhulu in the form of umnangaka.
Umofu uMnumzana Mgabe ubekwezabekwe endaweni yamaqhawe esigodlweni ngenyanga ezayo ngemva kokwakhiwa kwengcwaba lakhe okukhangelelwe ukuthi kuthathe inyanga eyodwa. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisesteze uyilonke ngingu-Albert Ncube.
Silokho sikudaba lunye. UMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayesebenza lo uMnumzana Mgabe kuhulumende womanyano engumphathintambo obona ngezokuxolelana kusukela ngomnyaka ka-2009 kusiya ku-2013 uthi umufi uchiya ilizwe likhethana ngemihlobo njalo lilobuyanga obukhulu. UMnumzana Mzila Ndlovu osekhokhela ibandla eliphikisayo le-ANSA uthi wehluleka ukusebenza kuhle kuhulumende wemanyano. UMnumzana Mgabe ngumongameli ngoba wayebotshwa mahlayana engazama ukuthi kukhulunywe ngodaba lwegugurawundi.
Kakukho okuhle engakukhumbula ngakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-government of national unity yona leyo. Ekunye okuqakathekileyo kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezezana u-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazi egugurawundi. Uzananzelela ukuthi ngingomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungisa indaba le egugurawundi abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu bathi ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengelacala. Ngazama nje ukuthi iqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubona nezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye uMgabe phezu komsebenzi esasivumelene wona kwaze kwaphela i-2013. Ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kanti e-ofisini yakhe i-president's office. Anzange vele ngimbone okwamehle e-ofisini ukuthi nje sikhulume ngokuthi wena njengominista ongabuya kwenza ambuse njengopresident akuzange kwenzakale ngaphandle kokuthi nje sahlangane eFramachineni sisiye eMozambique silanda umhlangano we-SADC Heads of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphela khona lapho and I'm very happy ngikhwela ukuthi kwaphela khona lapho. Awuzange kube lolutho oluhle okungavela emntwaneni kaMgabe. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona lakathethi sefile ngithemba ukuthi ufe enjalo efela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Ilifa alitshiyele abantu bakithi ngelenzondano phakathi kwabantu beMathebeleni labantu beMashonaland over izenzo zakhe lalowo busayo kathesi. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenzeka khona ukubabotshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. Njengoba nizomunye ephuse njengobutshwala besigubhu ukuthi abantu beMathebeleni asibo bantu beZimbabwe. Ilifa alithole kuMgabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano.
Elizweni ke kuyini akuchiyele ilizwe?
Akuchiyele nje lidubo. Ukudubeka kokudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli. Abantwana kabafundi kuhle kakugqokwa kakuhanjwa kuyaditshekwa kakulamsebenzi udubo lolu uyaphambili ngoba lo muntu singathi indodana yakhe ufundise nguye ukhulele ngaphansi kokuphiko lwakhe ule nkolo kaRobert Mgabe enzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.
Lo uMnumzana Moses Mzila Ndlovu owayengumphathintambo obona ngezokuxolelana kuhulumende womanyano njalo ekhokhela ibandla le-ANSA sixoxelaye esePlumtree. Kusenjalo emazwini abo okuvalelisa uMgabe umongameli wakwele South Africa lo wakwele Kenya uMnumzana Uhuru Kenyatta bamchaze njengeqhawe elalwela inkululeko yeZimbabwe lezwekazi le-Afrika jikelele.
Ama-Afrika nje ukudalwa kwethu sadalwa ngendlela yokuthi sikukhuluma okubi sikukhuluma okubuhlungu ngalo sedlulo sefile ngokunye lakho kukhona okwenza ukuthi kuqheliswe amanga afana nalawa nxa umuntu njengobaba uMgabe eselele laphana.
Kodwa njengoba bekhuluma kuhle kakhulu njalo ngaye kayisiyo mbali yakhe yini ezangena engwalweni yona leyo?
Hayi, izophelela emangcwabeni, iphelela emaralini, iphelela embuthwaneni enjengayona leyi umbuthano kade ukhona. Eqinisweni lamaqiniso imbali kaMgabe ibhalwe emizimbeni yamaZimbabwe alamangcweba. Ibhale emafusini eZimbabwe lapho kulama mass graves khona okungcwatshwe khona abantu. Ibhalwe endlaleni yabantu baseZimbabwe lokudilikeni komnotho lokudilikeni kombuso lebuhlungwini obukhona nxa ubhekile izwe leZimbabwe ukhangela imigwaqo ukhangela izibhedlela ukhangela izikolo yiyo imbali kaMgabe ebhaliweyo ibhalwe ekubuseni kukaMnangagwa okokubulala abantu kudubula ababhikishayo abaprotestayo lokuphikisa ndokanjelo yimbali yakhe kodwa akulamanga akulanganekwane ezayintshintsha leyo mbali ngoba isemzimbeni nasemoyeni yabantu baseZimbabwe.
Umdeni wakhe uthi uzabekwa eHeroes Acre ngemva kwenyanga. Uthi ningalokho
okwenzakalayo baba ukuthi kulezi nkulumo ezenziwayo emsamo kulamajoyi afungelanayo lezifungo ezabotshwayo ngesikhathi uMgabe ethathelwa umbuso ngodlame ngumnankagwa lamabutho labothiwenga labomnumzane uValerius Bhaca. Okwakumele kwenziwe ngemva kokumhluphulela umbuso kwakumele kube lenkulumo. Abantu abahlakaniphileyo benza njalo ngabethatha umbuso loba bewuthethe ngodlamo bayenza ama-amnesty benze lenkulumo banikeza ama-guarantee lenkuthazo yokuthi hayi silithathele kodwa soze silibulale lizahlala kahle ilizwe lani ngeleni kuzosebenza lani kumbe siphile lani. Ngobuthutha ubufitshane bomqondo lobuncane benhliziyo obabumnankagwa bagijimela intambo zombuso bathatha izihlalo bakhohlwa inkulumo enkulu okwakumele yenziwe.
Lowo ngumnumzana Denizulu Macaphulana, ingcwethi ehlaziya izombusazwe obexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7.
Usivalekela umnyama sivalekela kumnyama
sivalekela umnyama sivalekela kumnyama South Africa uhlangabezana nendlu besithatha besifake lindlela
Usibalekela umnyama sivalekela kumnyama
sivalekela umnyama sivalekela kumnyama South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Usikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Usikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula
sikwenzeni nambeki sikwenzeni ngqakula South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Asonanga muntu asibulalanga muntu
Asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Uwasonanga muntu asibulalanga muntu
Asonanga muntu asibulalanga muntu South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Usibalekela indlala sibalekela nochuku
Sibalekela indlala sibalekela nochuku South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Usibalekela indlala sibalekela nochuku
Sibalekela indlala sibalekela nochuku South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Hey molo ma Africa ngiyoke ngibone mina
South Africa uhlangabeza ngenduku Besithatha besifake lindlela Ithabombeki ngabe sikwenzeni na
Hey molo 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 ngiyoke ngibone yemolo ma
umculo weqembu labanqobi sile themba liwukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni we-Studio 7. Singakehlukani-ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwanamhla. Abakhokheli bakwamanye amazwe labahlonitshwa abamanyene lomunye wabo umongameli Emmerson Mnangagwa labantu jikelele enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare ukuvalelisana lomuyi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Abakade besemkhosini lo bahuze umongameli Cyril Ramaphosa ngodlakela oluselizweni lakhe. siluqhuba lapha uhlelo lwethu.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.